Isimo sikaJoe Biden isimo esokuthi nxa uthi uyasikhangela sikuthiye kancane nxa ungathi uyazama usixazulula uthole ukuthi singathi siyakhonfyuza. Okokuqala uJoe Biden ngumongameli othe nxa engena kakhulu wacabangela abantu abampofu, wacabangela i-minority, wacabangela wonke umuntu oselizweni le-Amerika wangabandlulula njengalokho bekade sikubona kusenziwa ngoDonald Trump, yena bekade engumuntu okhangela abanothileyo kuphela izikhulu. Kodwa-ke uJoe Biden ufike wangena wazama ukuthi adlale iqhaza elikhulu kakhulu ekuthinini ilizwe le-Amerika lisukume lonke, kungabi nomuntu osalele emuva kukuthi lo mhlambe ngompofu noma ngonjani. Kodwa-ke uhlupho lapho olukhona nxa sithi siyamkhangela impilo yakhe kathese sekuthengisela impawu sobala ukuthi uJoe Biden usekhulile. Okungawukuthi ngibone ngathi nxa ukuthi mhlambe engathi kuma-elections alandelayo aphinde angene njalo lapha kuzazekuyikubophela inja ekhubeni. Kodwa-ke ngabe kuwukuthi mhlawumbe ukhaliphile okezathi ungcono ukuthi ancedise udeputy wakhe Kamela Harris ukuthi akube nguye oqhubekela phambili athatha umsebenzi lo aqhubekele phambili lawo. Kodwa-ke yena uJoe Biden okwakathesi usedinga ukuphumula ngoba umzimba usukhuluma ukuthi akasase esimeni esokuthi engabe lokhu egijima esiyalela le usengumuntu omdala usekhulile. Yiko-ke ngabe kuthiwa kuyavuma akathathe lale theme eyodwa ayibuse, kodwa-ke kubanga elilandelayo akanike udeputy wakhe anike intsha iyelelise ukuthi iqhubekele phambili ngomsebenzi.